Lokhu umemetheka umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe, loba bebalutshwana ababulawa yiwo kulezi nsuku. Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba akulamuntu obulewe umkhuhlane lo izolo elizweni. Kulabantu abangamatshumi amathathu lanhlanu, i-35 abahlolwe batholakala belegcikwane le-COVID-19 ngomgqibelo. Umkhuhlane lo sowabulala abedlula inkulungwane ezine lengxenye i-4,696 eZimbabwe kusukela nyakenye. Abedlula izigidi ezintathu lengxenye i-3.5 million sebahlatshwa ijekiseni yakuqala yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Sebefika phose izigidi ezintathu i-2.7 million asebehlatshwe ijekiseni yesibili. Kusenzakala konke lokhu, abantu abaningi bathi sebephila nzima ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Ababanjwa belomkhuhlane lo bathi kumele uZulu alandele konke okwethulwa ngabezempilakahle. Inkosikazi Nomathemba Noro, ohlala eKhumalo koBulawayo, owahlolwa watholakala ele-coronavirus, uthi abantu kumele balalele njalo baxoxe kabanzi nge-COVID-19.
I-information yokuthi COVID kuyini kumele senzeni isiphiwe njalo inengi in a lot of places, but ngibona ngazani okumele sikufunde njengabantu yikulalela. Angazi ukuthi yindaba abantu siyasadalwa angazani sifuna ukulalela okungayisikho more than okuyikho esikufundiswayo. So ngibona ngazani njengezimuli, apart from learning or hearing this information from out there, kuqakathekile ukuthi lathi sixoxe ngekhaya nge-COVID. Abelembuzo babuze ukuthi nanzisisi kade kuyinto lokhu kuhamba njani, abantu bafundisane. So thina sasiba lama-flyers khonapha, kumbe siplay ama-video, guys libonile yini lokhu, kuthiwa kathesi sokule-symptom le, kathesi sokulalokhu lalokhu. So learning from home.
Inkosikazi Noro usephephile kumkhuhlane we-COVID-19, wengeze esithi odokotela balakho ukuhlanganisa izimuli baxoxe ngomkhuhlane lo.
Ngilabangani la lemuli abangamadokotela abasincedisayo. I remember at one point sayenza iZoom as a family, safaka sibili ku-TV laphana, udokotela wethu sambona, family doctor wethu wasichasisela, sibuza imibuzo. Ngilabantu abangamafana abase-university, you know those ages, they are inquisitive, they read. So bathi, mama, sesizile phela thina ukuthi singahlatshwa ama-vaccines, sizagcina singasazali, sizagcina lingalabazukulu phela, singabuyahlatshwa. So udokotela was able to unpack, wabaphendula imibuzo ukuthi hayi, ngitsho bafana, hambani lihlatshwa, abantwana lizaba labo even 10-10 nxa lifuna. So it's important ukuthi siyedinga information ebantwini abafundeleyo, abalolwazi. Nxa sebesiphila information leyana, ngihlala ngisithi nxa ngigula ngilomkhuhlane ngiyahamba kudokotela, udokotela afika anginike i-prescription. Angaze mbona umuntu ohambe ethwele i-prescription yakhe emgwaqweni, ehambe buza ukuthi bakithi udokotela ungipha amaphilisi la, kambe angasebenza, kambe ngizasila. So why kumele ngikwenze nge-COVID?
Osakhulayo uMelusi Mzinja ohlala elokitshini leNkulumane uthi iningi labasakhulayo balahlekelwe yikusasa labo.
I-COVID-19 isifake ezinhlungwini eziningi kakhulu. Ilethe ukuthi kube lama-online lessons. Lawa ama-online lessons afuna idatha. Idatha liyadura, kalithengeki. Ukungahambi esikolo thina njengabafana kugcine kusenza ukuthi abanye bethu bewele kuzidakamiso. Amankazana amanye ezithwala bebancane. So i-COVID-19 isenze izinto zaba nzima kakhulu njengabantwana besikolo.
Umnumzana Thomas Ndlovu ohlala eChabalala uthi intengo yempahla isikhuphukile kakhulu okwenza abantu bengenelisi ukuziphilisa.
Yikho mna ngithi i-COVID itshintshe izinto eziningi. Izinto sezidura kakhulu, izinto sezidura kakhulu kakhulu kakhulu, akusathengeki ngoba the most abantu abasebenza abageneral abaphansi akekho hola 30 kumbe 40,000 pond bamakhomba kamazuko akhwela naye ngempela imali esizihola sihola imali ezincane kakhulu, kodwa nxa usiya kwisarali isincane ebantwini.
Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba kuseyaphela usuku la izolo bese kulabantu abedlula inkulungwane ezilikhulu lamachumi amathathu i-133,428 asebahlolwa kusukela nyakenye batholakala belegcikwane le-COVID-19. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.